ungitshengisela mina ngibona ngani babona akusenze kuthi ungincede lutho akutshintshi lutho akusenze kwenze into yona umkhono wami uhluvuke kusasa usiqondile usuride instead iyasikuthilisela emuva kakhulu into amele abantu bayinanzelele ukuthi ukuthi umkhono wami uvuke kumele kube nezinto ezisapota ukuthi umkhono wami nalowo usebenze and izinto ezisapota zalezi kakhulu kakhulu yikuthula angibi yi-environment ekufunakala kakhulu kuhle kuthi sibe uthi anyone ongabe efuna ukufaka imali yakhe angeke wafaka imali yakhe endaweni lapho okungani vele kulongumoya odlame kulongumoya wokuvukela umuntu wonke uyesaba ufaka imali yakhe endaweni enjalo so nxa sikhala sithi kona no umkhono mufile ubaba umnyangalo upresident kalalukalungisa umkhonono uzawulungisa njani umkhono mona lowo thina siloko sisifaka izinto ezibangela ukuthi bona umkhonomo ungalungiseki ngoba sezilonke kulo dlame lolo umkhonomo ngeke walungiseki ngoba akula muntu ozafuna uzosebenza kwelakithi nxa ebona izinto zinje kumele sisebenze ndawonye ngoba lokho kwenzakalayo lapho esiyimfowethu kufana nomuntu ozama ukuthatha unyathelo ukuthi ukuhamba mina bese mbambi unyawo lakhe ngikubambe ngamandla sihile ukuthi ngeke wehlulele ukuphunyuka khonapho uzahamba njani lowo muntu uyabe lokhu emile ndawonye yikho konoko okufana okwenziwa ibambe le-MDC kathesi libambe unyawo lukahulumende uhulumende zama ukuhambe lona lalo bambe unyawo ngamandla sibile ngodlalela sibile abantwana uhulumende wehluleke ukuthi yona aphunyule ahambe alungise umkhonono
ye kodwa babuthuma labo abafuna ukutshengisela bathi isisekelo sombuso welizwe siyabavumela ukubana nxa bekhonona bangene ezitaladeni batshengisele ngokuthula wena uthini ngakho
isisekelo sombuso siyavuma philibi and asikwazi khonokwana kodwa-ke isisekelo sombuso nxa sivuma siyakhomela khona lilungelo lomuntu ukuthi atshengisele kodwa phela kulelilungelo lomuntu omunye lwana esesikhothwa ngaye ukuthi yena umi njani ngoba yena ilungelo lakhe lelena seliningazele lilungela elikalo ofuna ukutshengisela sesikubonile emuva nga kusenzakala ngojanuwari kwenzakele ngo-agasti kwenzakele sabona sithona silahlekela zempilo zabafowethu zabodadewethu sabona silahlekela ileven izimota salahlekela izitolo lapho emalokishini izitolo ezingasasebenzi ngenxa ileven elilungele lomunye umuntu eseliqine selilimaza ilungelo lomunye umuntu yantabo so isisekelo siyavuma ukuthi bona abantu bathengisele kodwa lelungelo lomunye umuntu ana ngoba atabantu into engamelangasengaziphambanisi kuntona siyacawula umuntu wonke usesapoti i-MDC bakhona abanye abangelasapoti i-MDC abakwenzani ikhefu abanye futhi abangekho bot i-MDC ngenzani ikhefu abalelungelo labo la uyafuna ukuthi ena avusasa akade ushova ahambe ayobambabamba into azenzayo ngoba abantu bayazisebenza phela so wena nxa usumvalela usuthisa amathaya uzifaka amatheni emgwaqweni longahambi anti abantu wena usulimaza ilungelo lalowo muntu lo yena obengafuna ukwenza wena okufunayo ngakho kwenza ungaphambanisanga ilungelo lomunye umuntu abe siyazwisisa but iproblem yalapha laba ilungelo labo bafuna kube yilo lodwa engaziwayo abanye engaziwa akusebenzi njalo.